Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesihlanu mhlaka 8 kuLwezi 2024 ngudaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
I, Duma Gideon Boko, do swear that I will faithfully and diligently discharge my duties and perform my functions in the high office of the Republic of President of the Republic of Botswana. So, help me God.
Ugcotshwe namuhla umongameli omutsha kwele Botswana umnumzana Duma Boko kumkhosi obulenkokheli edabuka emazweni athiyeneyo agoqela umongameli Emmerson Mnangagwa.
Nguye owanceda umnumzana Trump ukuthi akhulume labantu abansundu, lama-Latinos, labanye ama-groups angantu akade sefakwe eceleni ngama-original Trumpite.
Osanda kukhethwa ukuba ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump usekhethwe unkosikazi Suzy Wills obekhokhela umkhankaso wakhe ukuthi akhokhele inhlelo zesigodlo sikamongameli. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugcotshwe lamuhla umongameli omutsha kwele Botswana umnumzana Duma Boko kumkhosi obulwenkokheli edabuka emazweni athiyeneyo egoqela umongameli Emmerson Mnangagwa. Abamabandla aphikisayo emhlubulweni wezansi yezwekazi le-Afrika akade besemkhosini lo bathi okwenzakale kwele Botswana kuletha ithemba lokuthi inguquko iyeza emazweni afana leZimbabwe. Intatezindaba yeStudio 7, umqondisi Dube, usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ubhoko walahla phansi ibandla leBotswana Democratic Party BDP elikhokhelwa ngobe ngumongameli umnumzana Mkgweetsi Masisi ugcotshwe lamuhla libalele kwele Botswana.
And that I will direct my abilities to the service and welfare of the people of Botswana without fear or favor, affection or ill will. So, help me God.
Engakenzi isifungo lesi uBoko uthele Botswana litshengise umhlaba wonke jikelele ukuba ilizwe leli libuswa nguZulu. Ukunqoba kwebandla likaBoko le-Umbrella for Democratic Change, UDC, sekulethe ithemba kwamanye amabandla aphikisayo ezansi kwezwekazi le-Afrika athi umbuso wamabandla aletha uzibuse usubanga emaphethelweni. Okukhokhela ibandla le-Build One South Africa iBosa umnumzana Musi Maimane uthi yeza inguquko emhlubulweni lo okugoqela iZimbabwe.
We are seeing it starting and will continue to see it in various countries.
Sesiqalisile ukubona inguquko eZambia sayibona, iZimbabwe iyalandela kanye leSouth Africa. Asiqhubekeni ngomfutho lo.
Wayengumkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa laye ubesemkhosini lo uthi okwenzakale kwele Botswana kutshengisa ukuthi isikhathi solutshintsho sesifikile.
We can see democracy on the move in the region, on the continent. We're excited. New faces.
Lilanga elihleleli, uyabona ukuthi umbuso wabantu ngabantu usufikile emhlubulweni wethu. Lokhu kuyasijabulisa kakhulu.
UJamisa othi ukunqoba kwebandla le-UDC kwele Botswana kule mfundiso enkulu ebantwini beZimbabwe.
A proper election, a free election is important. If the nation step
uyabona ukuthi ungaba lokhetho olungakhululekanga kuyenzakalana.
Umnumzana Job Skala owavalelwa phoso kweminyaka emibili e-remand prison nguhulumende kaMnangagwa uthi okwenzakale eBotswana kutshengisa ukuthi umbuso wabantu ngabantu uyaqhela emhlubulweni wezansi kwezwekazi le-Afrika.
No, it completely tells us that democracy.
Lokhu okwenzeka eBotswana kusitshengisa ukuthi umbuso wabantu ngabantu usugxila kumagumbi wonke kuzwekazi lethu.
Umongameli Hakainde Hichilema wakwele Zambia la uyathakazelela kwenziwe nguBoko.
Ngiyajabula ukuba lapha langesinqumo esithethwe ngabantu beBotswana.
Abakubandla lezanu PF bathi kumela okwamanje abantu eZimbabwe bananzelele ukuba kubusa ibandla labo njalo lilakho ukuqhubeka lizibambe esidukwini uma lingakhethwa njalo nguZulu ngomnyaka ka-2028. obona ngokwethula kwembiko kubandla lezano PF. Umnumzana Farai Maparera uthi kwenzakeleyo eBotswana wabantu bakulelo lizwe njalo bayakuhlonipha lokho.
We are very respectful of the process that has occurred in Botswana. The Botswana people made the decision and all political parties involved made the
siyahlonipha okwenzakale eBotswana. Sifisa ukuthi amabandla aphikisayo kweZimbabwe lawo athathe isifundo ekwazi ukuthi intando yabantu ayisho ukuthi unqobe bona kuphela.
Ezinye iziphathamandla besemkhosini lowo ngumongameli Nangolo Mbumba weNamibia, umsekeli kamongameli weSouth Africa umzana Paul Mashatile, umkhokheli kahulumende weSwatini umzana Russell Dlamini labanye. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Ngolunye udaba abezindaba abaReuters babika ukuba kulabantu abathathu ababulewe ngamapholisa eMaputo kwele Mozambique ngesikhathi betshengisela emigwaqweni besola impumela yokhetho olwaqhutshwa kunyanga ephelileyo okwanqoba osengumongameli umnumzana Daniel Chapo. Kubikwa ukuba abanye babo babotshiwe njalo uhulumende usecele ibutho ukuba lingenele. Akwaziwa ukuba kuza kwenzakalani kulelo lizwe okulabaphikisayo abathi kababuyeli emuva loba kulabanye ababulawa ngamapholisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana efidlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Akumangaliso lokho esikubona eMozambique kusenzakala ngoba nxa ngabe abantu bengasuthisekanga ukuthi ukhetho luhambe ngendlela efaneleyo bayatshengisela abangena emgwaqweni njengalokhu sikubona. Kuyisifundiso, kuyimfundiso njalo kuyinto eqakathekileyo ukuthi abaholi be-Afrika bakufunde khona lokho nabamazwe amanye ukuthi abantu bafuna ukhetho olukhululekileyo oluzathi nxa selubanjiwe imphumela yalo iveze lokho okuthandwa ngabantu.
Wena ubona ngazani kuyaphetha ngani kulokho okwenzakala eMozambique?
Bazamele bakulungise khona lokhuyana okwenzakalayo ukuthi abantu abaningi ngakanani babatshaya indiva kusoze kusebenze. Kuzamele benze lokho okuyikho okufunwa ngumthetho weMozambique. Uma ukhetho lungahambanga ngendlela ekhululekileyo kubanjwe ukhetho olukhululekileyo. Uma endaweni yokhetho olukhululekileyo kungabanjwa ngokhetho olukhululekileyo kuyabe kungamukelekanga emthethweni weMozambique, kuyabe kungamukelekanga ngendlela okwavunyelwana ngayo kuSADC, kuyabe kungamukelekanga ngendlela okwavunyelwana ngayo kuAfrican Union, kuyabe kungamukelekanga ngendlela okwavunyelwana ngakhona kuUnited Nations. Ngakho-ke ukhetho olukhululekileyo lwavunyelwana ezigabeni ezihlukahlukeneyo lumele lube seMozambique, lube seZimbabwe, lube seAfrika yonkana, lube semhlabeni wonke jikelele. Ngakho abantu beMozambique are not demanding, abaceli kabafuni into engekho emthethweni, yinto esemthethweni weMozambique ngokwayo.
Ye, kodwa siyakathi iSADC African Union abajalanga ukuthi bangenele nxa sokuthi bazangena kumbe basoze bengena.
Angiboni ukuthi bazangena ngaphandle kokuthi nxa kuyabe sokusifa abantu abaningi. Ngakho abantu beMozambique akufanelanga bakhangelele ukuthi kukhona ozavela kwenye indawo ongumsindisi, kumele bazisindise bona. Ilizwe ngelabo, ikusasa ngeyabo, bangahlala inde akula lutho luzabuya. Kumele bayisukumele into abayikholelwayo, bayasukumele amalungelo abo, bayisukumele iconstitution yabo, bayisukumele imithetho yabo njengabantu beMozambique. Bengakhangelelanga ukuthi ukhona ozavela eZimbabwe, ozavela kuSADC, ozavela kuAfrican Union, kumbe ozavela kuUnited Nations ozabuya zobasiza. Akakho, akakho kasozatholakala njalo.
Umnumzana efidlela Ncube ukunhlanganiso yeNational Consumer Rights Association ubexoxa loGibbs Dube oweStudio 7 ekobulawayo. Osanda kukhethwa ukuba ngumongameli weleMelika umnumzana Donald Trump usekhethe unkosikazi Susie Wills obekhokhela umkhankaso wakhe ukuthi akhokhele inhlelo zesigodlo sikamongameli engu-White House Chief of Staff. Uza kuba ngowesifazane wakuqala ukuphatha isihlalo lesi. Ngaphandle kwalokho, uTrump akakavezi ukuthi ngobani afuna babe ngabaphatha intambo bakahulumende wakhe kumbe ukuthi uzakhetha bani ukuthatha ezinye izikhundla. Abanye abakhethwa nguTrump ngesikhathi sombuso wakhe wakuqala sebahlukana layo, abanye basekela umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris kukhetho, kodwa bakhona abanye abalokhu besimalaye njalo abalakho ukuphenduka ezikhundleni zobukhokheli. Ukuhlaziya ukuthi uhulumende kaTrump engaba eminjani sixoxa lwalandela ezombusazwe lweMelika umnumzana Tim Moringai.
Ukukhethwa kuka chief of staff wakhe is a very pivotal step ngoba siyakwazi ukuthi nguye over the mouthpiece ka president lo mcabango wakhe. So kwaka testi chief of staff okhethiwe lo kuthiwa ube behind the scenes from 2016 2020 la 2024 and then nguye bangcedisa abantu abaningi in terms of amacala ka President Trump lokuthi umkhankaso wakhe uhambe phambili nguye futhi abathi nguye owanceda uNomzana Trump ukuthi akhulume labantu abansundu lama Latinos labanye ama groups angantu akade sefakwe eceleni ngama original Trumpites. So kwakathi sesibona ngantwa that's a move ncedisa the smooth transition into power.
Njengoba abanye ababe ku cabinet kaMnumzana Trump ngesikhathi egokhela kwaqala abanye bengani abasazwisisani laye kulabanye njalo abaphumayo basekela ke unkosikazi Harris, kungaba kuninjani ku cabinet yakhe entsha ekhangelelweyo ngesikhathi esilandelayo?
Abantu akade besekela uTrump in the first term laphana abakade sebe supporta uNomzana Harris. Hayi, ngiyabona ukuthi abaningi bangikhona basoze bephenduke and sebe ngantwa they on the outskirts of supporting uNomzana Trump. And siyakwazi ukuthi le yi-term yokucina yakhe, so abaningi bangikhona labo ngantwa bayasebebuyela to the Republican Party base eyabo and re-strategize to go from there. Ngoba kathesi uMnumzana Trump can only serve one term and then we have a so pelile.
UMnumzana Timur ngayilandela zombusazwe zeMelika njalo uhlala eOhio khonapha eMelika. Kulabadabuka eZimbabwe abalandela okwenzakala eMelika ake sizwe ukuthi bathini ngalokho.
Ukwena kaTrump mune ngathi nje kuzokwenza ukuthi impi yeUkraine iphele ingazi kweIsrael ngoba nje iAmerican policy ukuthi comes the president they will protect Israel but eUkraine mbona ngathi izophela. Njalo mina ngimthandela ukuthi uyakhuluma ngama-African presidents ukuthi bathanda ukuzinotisa bona benganakekeli abantu babo.
Abantu abaningi mina ngimangaliswa ukuthi bamangele ukuthi abantu be-America bengakhetha umuntu okhanya ngezenzo langamazwi akhe ukuthi yena ulenzondo njalo ingqondo zakhe zisesimeni sokuthi akulanda ngasoze ayenze ukuthi axezele labanye abantu phansi. Angimangali mina ngoba ama-Americans singakhohlwa ama-American ukuthi bangubani. Yikho mina engingamangali. Laba bantu bafike eAmerika babulala wonke umuntu wayekhona khona phana cishe babulala wonke nje. Yibo abantu that's why ngingabethuki. But baqeda lapho bahamba bathumba abantu all over eAfrica babathatha baba yakhisa leyo America. Yikho ngingayethuki ama-American nxa besenze nje. Qeda lapho baphilisa abantu abamnyama nzima kakhulu kuze kube la namhla babulala santando bavalele ijele. Angethuki mina. Banjalo ama-American.
UChris lo khulumayo udaba lokungena kaTrump kuba ngupresident America ayikuyinto engajabulisiyo nje, hayi kuyadanisa kakhulu ikakhulu for iAfrica. Sikubonile emva le kuba khona kwakhe ngupresident, ayikho nje into ayisizile ngeAfrica njengoba nje naye wayekhulumile nje ukuthi hayi Afrika kayithandi nje, hayi khona kuyadanisa nje, hayi sinalo ithemba lokuthi hayi lwana umama uzongena nje into zitshintshe.
Lapha lizwe uMnumzana Abikhumalo, uMnumzana Afterbell Sibanda, uMnumzana Chris Zulu bekhuluma ngokwenzakala eMelika. Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abahlali beTrump Heights akwele Israel balethemba lokuthi omelele ukungena esikhundleni sikamongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uzabenzela okuningi kulandela impi eyaqhamuka phakathi kwelizwe leli leHamas, ibutho leHezbollah, Iran lamanye amazwe. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Abezindaba abe Associated Press babika ukuba ele Russia namuhla lisihlasele ele Ukraine ngamabhomba ohlobo lama missile ama drone lokunye ezigabeni ezigoqela iOdessa, Kharkiv ledolobha elikhulu ele Kiev. Kubulewe umuntu oyedwa kwabhidlizwa izakhiwo ezinenye. Abalimi abanengi bathi bakhathazekile ngokuthi isikhathi sokulima sesifikile, izulu alikani, khona abathi kungaba zimpawu zendlala elakho ukuqhubeka njalo ngomnyaka ozayo. Izulu livame ukuna ekupheleni kukamfumfu lapho okuqala khona ukulima, kodwa kuze kube namuhla alikani endaweni ezinenye. Ele Zimbabwe libhekane lendlala emangalisayo ehlasele abantu abayizigidi phose ezisithiyangalombili 7.7 million. Ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo uthi lanxa izulu seliphuzile ulethemba lokuthi liza kuna.
Endaweni ezinenge ezemangweni weNingizimu Afrika, lapha eSouthern Africa into kazimanga kahle. Ngiyananzelela ukuthi lapha eMzansi engikhona, laseZimbabwe, laseMalawi, laseZambia, kanye labo boMozambique, izulu seliphuzile. Kuyakuthi ngalesi sikhathi kwezinye indawo sesithole phose abo 100 or so millimeters, kodwa ngalesi sikhathi hayi, kukhanya lapha eseline khona belihamba lisithi qaqa nje lingaqinisi kakhulu. Into esisenzakala ukuthi laba abalinda izulu ukuthi belime abakaqalisi ukwenza njalo. Kube sokusithi ke thina iningi lethu abafuyi umumo kawusamanga kuhle. Sikhumbule ukuthi ngomnyaka ophelile izulu vele belisilele, abizange laba liningi kakhulu. So amadlelo endaweni eziningi aphele kobo May, June. So isikhathi sonke nje lesa abantu bebebhizi bethenga utshani, bethenga inhlobonhlobo yokudla kwezifuyo. Kodwa phela lalapha imali lanxa ubuyigcinile iyafika lapha phela khona. So umumo hayi kawumanga kuhle. Kodwa bayathembisa laba abazi ngezomumo omkhathi ukuthi singaba lezulu elilingeneyo kumbe elingaphansi kancane kwesilinganiso esijwayele.
Kungenzeka yini Nkomo ukuthi mhlawumbe izanuse zomkhathi azibonanga kuhle ukuthi izulu kalikho futhi lonyaka?
Ye, khona kunjalo. Bathi izanusi lazo kwesinye isikhathi kaziboni kuhle kumbe ziyakhutha. Kodwa nxa sithi siyakhangela ukuthi iminyaka yonke le singathi nje phose edlulayo elitshumi edlulileyo, inhlelo esesizisebenzisa kathesi ukuthi sikhangelisise sibonisise ukuthi umumo womkhathi ungabunjani. Hayi, bebechanta kangikholi ukuthi bakhuthile lonyaka. Kungaba kusenzeka ukuthi bebeke bafanisele ukuthi isikhathi sethu sezulu singani siloku cheda kancane. Thina sikhula sasikwazi ukuthi izulu liqala khonapho kobo 2025 October. Uthi ufika ngo-November hayi selithambithambisile sibiso kuhlumahlumile egangeni. Kodwa ungathi yananzelela iminyaka le edlulileyo kuloke nje kungani kuyacheda kancane. Izulu lakhona liqalisa late nxa uthi uyafananisa ngezikhathi ezedlule. So mina ngiseselethemba ukuthi hayi lona lizaba khona.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima obexoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7. Sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Mhlaka 11 ngenyanga yonale ekaLwezi, eleMelika lizathakazelela ilanga lokunanza abalwa empini eleVeterans Day. Ukunanza ilanga leli akupheleli kweleMelika kuphela, kodwa kumazwe wonke awaphatheka kumpi yomhlaba eyakuqala e-First World War. Lokhu kungenxa yokuthi mhlaka 11 ngoLwezi ngo-1918 kuyimizuzwana elitshumi lanye kutshaye ihola letshumi lanye isivumelwano esalotshelwana phakathi kwelizwe leGermany labangane balo saqala ukusebenza samisa ukuchitheka kwegazi ngaleso isikhathi okwakubizwa ngokuthi yimpi yokuqeda ezinye izimpi phecelezi war to end all wars. Lanxa lokho kwakubukeka njengenyathelo elihle selokhe kwaphela impi leyo akukaze kudlule iminyaka elithumi kungabanga lezimpi. Kungaba yikuxabana eKorea le Indochina, eSouth Asia le Middle East, kumbe umaqhuzo wengxabano zonke eyempi yesibili yomhlaba iSecond World War, amasosha eMelika alwa abhubha ndawonye lalawo awabangane bethu bevikela esikubona kuqakathekile sonke okugoqela abantu bethu lemizi yethu. Umnyaka lo ngowamachumi ayisishiyagalombili kohlelo olwazakala ngokuthi ngolwe Operation Overlord kwakusekuqaliseni kokukhululwa umhlubulo weWestern Europe, njalo yikho lapho ibutho elaqhuba umsebenzi omqoka lapho umanyano wamabutho owafika ekhunjini lolwandle lweNormandy okwakuyikuhlasela okukhulu okungakaze kubonakale. Ukusukela kulwandle olubomvu lesibhakabhaka, umanyano wamabutho owawuphose ufike kunkulungwane ezilikhulu lamachumi ayisithupha i-160,000 athekelela eNormandy. La ngamazwi awethulwa ngumongameli Joe Biden emkhosini wokunanza lesi isehlakalo eColinville Sema eFrance. Waqhubeka wathi, abaningi lanxa lokhu kusobala ababuyelanga emakhaya, abaningi baphepha ubusuku olude olwe-longest day, njalo baqhubeka besilwa okwenyanga lezinyanga baze banqoba. Abesilisa abalwa lapha baba ngamaqhawe, hayi ngoba babeqinile kumbe belamandla kumbe besesabisa. Lanxa babenjalo, kodwa ngoba babephiwe umsebenzi oyingozi, njalo omunye lomunye wabo esazi ukuthi engabhubha loba nini, kepha bakwenza kuphela. Babekwazi akuthandabuzeki lokho, kulokunye umuntu angakulwela njalo akufele. Inkululeko ikufanele lokho, intando yabaningi ikufanele lokho, elemelika likufanele lokho, ngaleso isikhathi lanini nini. Intando kaZulu kulukhuni ukuyithola, lonke usapho kufanele luyilondoloze, luyivikele, njalo luyilwele, yikho okuvele kukhona kusukela nini, ukutsho uMongameli Biden. Ngaleli langa sibonga bonke abalwa empini ezedluleyo lezikhona, siyabahlonipha njalo siyakhumbula kokuphela ukuzinikela kwabo ukuba ngumhlatshelo kubantu bethu, kulizwe lethu nomhlaba wonke.
Le yimibono kahulumende weMelika. Sobe isikhathi sokuza imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Lichona njani Matiwa, lichona njani, siyalibingelela bonke njabalaleli beStudio 7, ngilabasakazi beStudio 7, hayi kubi, inkomo bakithi seziphelela abantu, uthambi lokuba inkomo zingafi, ungabe kuyini Matiwa? Kona lapho macholocho kazifi yini maplums kwanda? Hayi lapha inkomo ngathi zizashiya abafuyi bephakathi kwenkathazo enkulu kakhulu ngama-BP lapha. Sicela waziyo ukuthi inkomo ukuze zingafi, uma zicutshiswa ngumkhuhlane noma ziyacuba nje, hheyi abantu inkomo ziyaphepha. Unolwazi nje kancede kancane ngemithi inkomo abantu bakithi baphela ngenkomo ngokucabanga ezifuyo. Ukhulumayo ngifamona, ngikhulumela abantu bakithi lapha famona ungwenya.
Ye mbingelele enkundleni, yithi livuka njani basakazi baka Studio 7? Basakazi labantu bakithi nje bonke, ngicabanga ukuthi uhlupho esinalo elizweni lakithi asinazo inkokheli eziphikisayo eziqotho. Inkokheli zethu lezi eziphikisayo ma ungakubukisisa kahle kahle, ungagcina empeleni usubona ingathi zidlala ngabantu. Ngoba empeleni ungabheka nampa abanye siyababona lapha kubomozimbipu, abantu bayabonisa ukuthi abajabulanga ngokwenzeke ngendaba yophetho. Kodwa ma ungabheka ngapha hlangothweni lwakithi, kuthule zwi, mbe ngithi kwathula zwi, ingathi izinto zihamba kahle. Kwathi lalo ebebhekelele ukuthi khona abonise abantu indlela ukuthi njengoba ukhetho lube lungakhululekanga kungayenziwa njani, yena waqala ukutshela abantu ngepeaceful, peaceful. Uzaba peaceful kanjani udila lo muntu ongekho peaceful? Akwakithi ngokwezandla nje. Kodwa ngicabanga ukuthi into esinganayo yinkokheli eqotho ephikisayo. Inkokheli zakithi eziphikisayo uma uzibuka kahle kungathi yileziyana ezithi ma zingaphiwa imali zingathengisa abantu bazo ngendlela ezingakhona.
Studio 7, Studio 7, ngiyalibingelela abasakazi abahle, basakazi abathembekile. Nisaphila kodwa, nisaphila, hey, Nkosi yami. Dala singasazani, dala singasakhulumi. Ngiyabonga ukuthi namhlanje ngize ngafika ekhaya. Niphilile kodwa, ngiyabonga. Ngiyabonga abasakazi, bonke nkamili Nkomo, Thandekile Mhlanga. Bo, sembakhohliwe abanye, sembakhohliwe. Kodwa niphilile kodwa abantwana benkosi, ngiyabonga kakhulu. Okhulumayo ngikholeni usempumalanga ngapha esadimbe esouth mara odabuka egwanda esejoro. Ngiyabonga kakhulu.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Kuli viki kuhlelo Woza Fridays leqembu lezomculo werumba kumbe ichibilika elizibiza ngokuthi Jombe Express Band lona elidabuka enkabazwe. Asizweni umsakazi weStudio 7 uEzra Chisaspanda exoxa nomholo waleliqembu uDonsu Moya.
Dala, njalo selicula semzansi ukudinga amadlala elihlaza. Ngena ke Donsu Moya.
Igama lami nguDonsu Moya, indoda ezalwa kwelaseJombe, engumthungameli weJombe Express Band. Embalini akunambali engingayibalisa kakhulu ngoba iqembu akusidala ngiqalile ukuthi lingene endimeni yezomculo.
Abalaleli ukuthi umculo wenu uthiwani njalo mbani oloba izingoma.
Umculo esiwuculayo ubizwa ngokuthiwa yirumba. Ekubhaleni ke izingoma sibabili, nginomfowethu engimlama oyi-first born ekuzalweni kubazali bami okuthiwa nguThabani. Yena ke ubhala ingoma zesishona, kube sokuthi ke mina bese ngiyabhala ingoma ezesiNdebele.
Udonsu Moya usebenza labanye. Kubizo lokuthi acule lovela nga.
Akukho umuntu owangi inspireyo ukuthi ngikwazi ukungena endimeni yezomculo ngoba myself ubaba ongizalayo isidingo vele uyasidlala. Kodwa kwamshula yena ukuthi acine efike ezingeni lokuthi acine sifinyelele ukuthi arekode izingoma. Umuntu engilokusebenza naye kakhulu ngumfowethu engimlamayo uThabani. Bese kuyavela nje uNdumiso noUnity Mayuka abantu ukuthi basilekelele besibonisa nje ukuthi laqondisani kanjena, laqondisani kanjena.
Njengeqembu elisacatulayo umculo weJombe Express akwabi khona kumavinkile ebulenjini yawe internet kuma-digital platforms, kodwa ungaxhumana labo nxa ukufuna.
Idlalade lakuqala yilona esalifaka ku-YouTube lesihloko esithi Kude Okwamehlo. Amanye amadlalade la esiwakhuphayo kumbe ngithi izingoma athinte uJoel umfo kaMasuku otholakala ku 073 163 0085. SB noma iCD akwazi ukuthi abe sethola iy'ngoma zakhe njengeqembu elisasungulayo.
IJombe Express Band ngumculo wabo werumba ichibilika phela. Yibo besigotshise labo kuhlelo Woza Woza Friday kule viki belasonto enhlekini lonke. Ikhamramu Ezra Chisaspanda.
Siyabonga mulye Zimbabwe kulandela uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngutabakancube lisale libe lempela viki enhle.